eNdebele.
Alingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku27/4/2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheyiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likaMnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabatshutshisi uMnumzana Kumbirai Hotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya emini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi obesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi kubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhlezi ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengisa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abanezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khona lokhu kudale seba, kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulalile izwe leZimbabwe. Kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa, banengi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafanelanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhleze ekhala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
Kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge32g i-ounce iyabidlula i-$1,000 ngakho ke khumbula ukuthi i6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond nakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye abaphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
Abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilabo abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi abotshwe umuntu wenza ukugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kubotshwe umuntu edwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sichaya izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sishaya amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokhu akwenzileyo lokhu kuncane kakhulu
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni izolo abathathu bakobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanikaland lo yedwa owemaswingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo 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 mthokazo muhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolosibili namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyitshiya galombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhe lokudinga umongameli omutsha kwelemelika olwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala elethweswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo uNkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kwesakhulayo uTawanda Mujeyiwa. Ngeviki edluleyo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano wedale le-National Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Switha Njirotsa utshele iStudio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizaya kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
I-National Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu balezikhundla enhlanganisweni isikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana neLuba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhayela ukuthi laba bantu bazathatha ubufakazi obungabe buthola unkosazana masotsha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana masotsha ehlambulukile engumuntu omsulwa
yena nxa ezivikela unkosazana masotsha uthi kuyini okwenzakalayo
hayi kwakathesi ukuthi umasotsha uthini thina sikezwe kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungile okwamanje ngoba amandla ase nikwe iNational Council ngoba phela umama Socha umuntu okuNational Council okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani
umnumzana Swithan Chirowotwa isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ekhona le kobulawayo ibandla lezanu PF belilomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi kokulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye isiphathamandla lasebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Into esingeke sathi siyayifaka i-measurement kodwa into yokuthi khona amazwi ethu kazwakale ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa langalabo abangasibo balapha eZimbabwe sibonile amazwi amaningi especially awe-SADC sibonile omongameli bamazwe athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kule Zimbabwe even lamanye amazwe bonke besithi ayi phansi lawo alimaza so khonoko ukutshengisela ukubana ukukhala kwethu sokuzwakala nangu sokuzwakele ku-SADC sokuzwakele ku-African Union sokuzwakelela ku-UN ngonangwayo sibili sokuzwakele so kusho ukuthi kuna ngibona ngathi ilanga leli lilanga elibe lempumela enhle kakhulu ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke so yinto ke ezasincedela leyana obana laba abafaka ama-sanctions America nabo EU babondathi abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezi jeziso kuyela kithi eZimbabwe khona la lisiyakwanisa ukukhula
labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe uthini wena ngawo
udaba lama-sanction abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubewenze njani udaba nje lomhlaba kakhulu kakhulu kathesi njengoba sikhuluma kanje akhona amazwe amaningi sibili abayenza phose sithi okulobayo okudlula lokhu thina singabe ukuthi singabe sikwenza zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke zikhona indawo lapho kuhlukuluzwana khona mgceke kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction so yinto kumele umuntu wonke nxa ikhangele akukhangele khonoka kubuntu ngabe uta kuya ama-sanction okuthi hayi kulokubulawana kumbe kulokuhlukuluzana kumbe kulani kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu omele ukuthi ngabe nxa ngabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction thina udaba lwethu idaba lomhlaba umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokho and noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusaza senzeni as long as siloko sibambe umhlabathi sithi ngowethu ama-sanctions lawa abasuze bawakhiphe
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Did you see me at night? Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uTshekeja ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezim parks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engena kudla kumbe amanzi. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle baka Studio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo neze zombangazo ukuthi umnanka kufuna ukuthi eqoqa abantu lapha kobulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asigelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye wasibulalayo nge-ground ufuna ukuzosisebenzisa ngapha. Mathebeleleni ukuthi sikhulume ukuthi ngikhitshwa amasanction. Amasanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho kawo awukabi khona. Abantu kathi sibayachayo ababhaxabulwa abanye abantu bayabulawa kodwa bana bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi bematsha. Abo abantu balengqondo abantu beZimbabwe bevele la kugala yena leyo uthi ayenzela kobulawayo bengalugxobi. Bekele into zezandla. Bekele umnankagwa kalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanctions lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanctions abayengeze times. Amen ukuthi ngangaki sihle sife ngoba vele uyasibulala aphambili ngamasanction eZimbabwe asikudingi lokho. Ya uphatha kwaba abantu abantu uyababopha bethi bayakhulumana uyababopha akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapha ethi kule corona manje kathi sefuna ukuthi abantu baye kugala yake kasekho mpufuna ukuyabafaka icorona seqayisa ukwenza imidlalo kathesi yena ngoba sefuna ukuthi abantu batoyitola ama-sanction. Abantu kabahlale phansi sidiniwe ngezani izani ungayiphume iphume injalo beyifaka ama-sanction ama-sanction kaye phambili.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama audio ethu kale wabali liyabe livula wona lawa abantu esihlala sibezwa bephindaphinda into eyi-1 kutshintshe akhuluma okunye but thina abatsha siyabe siqalisa ngale sivuli. Cela lathi ke sivulwa ukuthi ama audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhlizweni zethu njengokuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo e-Country Park. Into engikhulu engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisa ukuthi umakhuphe iphatha ayikhokhelayo iphatha yakomthakazi lingamhlanganisi lamaphatha akomthakazi ngoba udibo olumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthukhaya moyo uphathi emthakazi ungangapha komthakazi of course ungangapha but kamelanga thina umele abezimpahla. So thina amaphathi ethu siyawazi izihaphu umthakazi lamanye ona la vele ngapha komthakazi lawa ngale ngesozwele hhayi asihlangani lawo umakhuphe ayiboni le phathi yakhe ilo T phambili okathwangirayo libizo lempumalanga vele ayisiyo phathi yakithi leyo. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi umakhuphe izamanga ama-parties akomthakazi kaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi kaphume kuleyani iphathi abo abuye ngapha kwawethu akomthakazi angabe lokhu etshitshi iHarare ningowangapha komthakazi. Uyamuzwa isikhathi esiningi ekhuluma ngokuthi sise-Harare labokhaliphani bugeni sise-Harare waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi amaphathi ethu umakhuphe asuye wethu ngowakhonayo. Injani basakazi baka Studio 7 laloba lingasivuli thine zethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela izazela isivule nxane ngayekela ukuthi sivula lakhwa kulanda kodwa into engifuna ukuyitsho lapha ikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni le ngizikhuluma izolo ukuthi iStudio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanction lihluphele. Njengoba umongameli sale-chat yenu uyindlovu loba izinja zikhonkotha yenu uqhubeke hamba waye ngathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke senza umbuso wakho siba number 1 kodwa yena uqhubeka ngokukhala ngokuthi ogijimisana lezinje ufuna ukulumana lezinje uyindlovu enjani ethibilikele izinje tshona sigijimisana lezinje iyakudlanini umzimba ungakho kathesi abantu balambile uyabubhizi utshona usenza into zokudlana gijimisana qhubeka uhambe ulungise umkhondomu ubonakala ulungise umkhondomu uthende lokusolana labantu ngoba la i-ZBC iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula muntu uyayisola
sakhonani kwi-studio 7 mina igama lami Adolf Shaba ngimangaliswa ugovernment wezanu PF uzenza wona ngcwele ngcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama marsha against sanctions ama sanctions abazibizela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngibone igovernment efana naleya ngani igovernment ebuye esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizo izigebenga zokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezame ukulungisa isilizwe ilizwe liye phambili nyamangala labothokozani khophe bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yematshe nalenga kodwa ya noma bekasebe ingxenye yabo bevele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kanti vele singobani thina yithi esivotayo so umnankagwa ule vote eyodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani bavukeli labalandeli Studio 7 mina igama ngu-Game Over bengingathandi ukudlulisa lwamazwi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lama sanctions la esiwafakelwe ngamazwi la asentshonalanga aseqalile ke manje ukusebenza la kufanele esebenze khona ukwezwa sebekhala kanje so asesebenza bayekele kanje nabantu bezanu la badlala ngabantu too much aba-ede futhi more amanye ama-sanctions phezu kwala aseqalile ukubashaya kuraithi kunje thina vele kudala sashaye manje asikho elizweni lakithi is-out endaba into eyenziwa izanu izanu wayicalike ilungisa izigwenca zayo yiyekele ukuhlukumeza abantu yekele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni siyabandlulula so izanu p f ayizame ukuthi ikilungisa izigwenca zayo ithi ma sezilungisile la mavoti ma kuthe kwavotwa kungabi nokurobhana phakathi ngoba yona isebenzisa ukuhlakanipha tshontshe amavoti yenzayo so ama-sanctions la right angathi bengayengezelela futhi amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo-ke abantu bezanu ngibazoza beqalile sebekhala kuku-right
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Owakhethwa ukuba ngumahluli wedalele Supreme Court unkosikazi Amin Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli weSupreme Court. Kukhetho olwenziwe eSenate, amalunga awabandla leRepublic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesi sikhundla, kuthi bonke abebandla lamaDemocrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa. Umongameli Donald Trump usematasa-tasa ngamadolobho achiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi. UTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Yebo Mr. Gande labalaleli, xa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathesi sikhangele le phakathi kaTrump noBiden nokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana lo Hillary, amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewinile. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba le inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzabiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Mona ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi uKhomie eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba lenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto. Sagcina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonoko ngenxa yokuthi singananzelela ukuthi isikhathi sonke lesilabantu bakhe bebelokhu sithi bamelele i-October surprise. I-October surprise yabo i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zika-Biden lo mntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zika-Biden lo mntanakhe kazibambi. Kaziningi, azimu-affectanga u-Biden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zika-Hillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe. Okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Eloko ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kungela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sasithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa ukuthi kulamakhiwa abangeke bamsole uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America balalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio esikhrisi, ama-radio anjengama-radio abo-Rush Limbo, labo bani-bani abanye laba ba-broadcastayo. So izinto abazizwayo kuphela, bezwa izinto ezikhulunywayo, zikhulunywa njenge-news ze-Fox News, ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungela nto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe, esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle. Lolamhlanje othi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai. Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutsheiwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje elivalelisayo nguChris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.